Kuqakathekile kakhulu ukuthandazela ilizwe lethu ukuze kube nokuthula, njalo kuqakathekile ukuthi nxa kuthandazwa kube khona abakhokheli belizwe. Kodwa into eqakathekileyo engifuna ukuyichasisa ilungile ukuthi imithandazo ibe khona, kumele abakhokheli bamabandla kube yibo ababa phambili, njalo akumelanga ukuthi kuqhubanisane lezinto ezama-political parties, kodwa kumele kube umthandazo owelizwe lonke ongakhethi muntu, ongakhethi ukuthi lowo muntu ukuyiphi i-political party ohlanganisa wonke umuntu. Ukuba ngabe kungubani lobani angabuya-ke kulowo mthandazo ezothandazela ilizwe. Njalo-ke lindaba yokuthandaza ikithi amabandla yithi okumele sibe phambili siphokhele. Sinamabandla ethu esiwaziyo amele egoqela amabandla angaphansi kwehlangothi leZimbabwe Gate of Christian Denomination. Ngakho-ke kuyakhuthazwa ukuthi sibabone kusuka yibo ababa phambili, ngoba yibo abagoqela amabandla wonke esiwaziyo amileyo. Njalo-ke kuyasiza ukuthi yikho lapho silama-bishops ethu esisebenza ngaphansi kwawo. Ngakho siyabe sifisa ukubabona kube yibo abakhokhelayo linto, njalo ngathi bayavuma kumbe baba-accepted ngumuntu wonke, ngoba bayabonakala ukuthi abakhethi hlangothi.
Lina njengabamasonto mfundisi, iqhaza elingalibamba liphelela emkhulekweni kuphela yini, kumbe kukhona okunye elingakwenza? Ngoba omunye engathi lanxa kungaze kukhulekwe kanganani, umkhuleko kawuluqedi udlakela.
Into eqakathekileyo kumele sikhuleke, kodwa senze olunye ulutho futhi. Yini esingakwenza? Silenhlanganiso esizithi sina ngama-local peace committees, kumbe ukubambana kwabantu besebenzela ukuphila ezigabeni ezehlukeneyo. Ngikhuluma kanje kulama-local committee ayedlula 46 areas esendaweni ezehlukeneyo, kuma-district ethu, aphakathi kwemizi yethu, kuma-villages nakuma-provinces lapha endaweni ezehlukeneyo. Bayasebenza behlanganisa abafundisi, omama, intanga, abantu bama-political parties, futhi ngathi ngabakahulumende abakuma-districts, local authorities abakahulumende, basebenzelana labo befoma amakomithi, amaqembu abekhokela indawo zabo, besebenzele ukuthula, bekhangela ukuthi kambe kuyini okungenza ukuba kube le ngxabano. Nxa ingxabano isikhona, bayahlala phansi belungise ukuthi kambe ilungiswe njani.